njengo lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokugadlanyezwa kwabesilisa ezindlini njengoba umqondobazi Magonya lo mama usaphilelilene uMadube
bakhona omama mnembaziyo abalemali abasebenza imisebenzi endlule yabo baba kodwa indlu bahlonipha kakhulu imizi yabo ilesizotha sokusuka ngokuthi futhi ekhaya uvele ekhaya elinjani uyavele ekhaya elinobuntu esintwini uzalwe mntana uvele ekhaya esintwini ngisho nje lapho othi uphumulayo khona duze ngabadala kuhlizi nawe fani amboni ukuthi ungathi usukhethwe kumbela ukuqalisa ukuthi uhlukumeze obaba ngamazwi mina lapho engisebenza khona sengizala abantu iwork with public so into ezishiwo uMagonya ngiyazibona uyakwanisa ukuthi babuyeke ngi-two uthi noma usithi uyathi uzuba bethi mana khonapho ngiqale ngibuze umama phaya vele ubone ukuthi is not free umama ngathi no isekile umama ngathi yes isekile but of which mina ngikwazi ukuthi kumele ngihlale phansi nobaba sisendikhuluma ngabona sesiphuma phandle sesihamba ngelizwe liyi-one umntu ngabona khona wayamuthi ubaba selimela phansi hayi asikwazi
khonapho
yes
uyayibeka sibili udadewenu uyazi ukuthi kubuhlungu kakhulu esihlangene lapho phandle la uze umngane wakho utshele ukuthi ndoda uyazi ukuthi mina endlini laphana kunzima laphana umama nxa sisiyangena engutsheni umama usebhuka lejini sokulensuku sengaphiwa insuku kuthiwa hhayi ukuqalisa endlini lapha ngomgqibelo langesonto aphiwe insonto emini anytime from ngesonto emini kuze kuyefuko lwesihlanu hhayi akula nguvo lapha akula cansi lapha ngiyabe ngisebenza ngiyabe ngiyanidina so umama wonika ubaba ama-conditions okuthi engutsheni lapha ucansi utholakala emini njalo kuyabe kuthenga ufica ukuthi umuntu ongumama wenzile kulobaba ebhumeni kulobaba ekamelweni ufica umuntu ukuthi esiyangena engutsheni encikile egqokile hhayi thina kasikwazi lokhu usazwenzileyo elendoda esikwaziyo ukuthi endlini yabo bobabili lo baba hhayi u-Adam lo-Eva nge awusabela nje ze ngene engutsheni zakhe engumunu edule kuze kuthi ngaphandle kokuthi mhlazana esesazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo sokumtshela ukuthi uzakuya ezibukweni hhayi ngaveleke ngibona umama esencikile sengisazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo hhayi sengizabala-ke ngezezimbili balezinye ezinhlanu ngiyevala lezinye ezimbili phezu kwezinhlanu sengisazi ukuthi insuku lezi ezilithumi ezizayo hhayi kamfalela isawudi esithebeni
ehe
yikho esikwaziyo lokhu manje ufica umama sezigoqile abanye sebelala bekuyidu kwabo lokho ngompampa lokhu akufiaaikabo
lokhu
usekufakele umama wafaka lephindi phezulu ufake ephindi ngaphansi wakufaka phezulu ukuvele awunandlela duko ongamfinyelela ngayo khona ungavele ukungani uyamchwebachweba seza kutshela nge-domestic violence sebeza kutshela ukuthi kanti usenzani yikurepa ufuna ungirepa amfuni uza kwenzani dube
ye size umadube khonapho madube nakho khonapho-ke udubu ehe nanto hlobo
ima nxanjalo sibili ibanzima ukuthi ubabanzangezela phapho kumagonya uzabanxa ukuthi vele sokulalwa ngezi-intaiti ngamajini kuba nzima ufice seyihlukumezekile angazathi uyaphuma phandle ngofonelelwa khona athi khona ungathi uyendlini umnitsheni phinde umhluphe futhi noma ephume phandle uyabe usucabanga ukuthi phandle kusho ukuthi uzakuthole kungamnikhona endlini umhlukuluze ngenkulumo umhlukuluze lakhe endlini uphinde umhlukuluze ngemali so mina sibili i-domestic violence kakhulu ngigxile kobubaba hhayi odadewethu abanye lapho abanewethu ababantu angikwazi ukuthi kungalungiseka njani njalo ngizatshela phela uku-encourage sobaba bonke umuntu uma engabanza kuhle endlini akangafeli ngaphakathi aphumele egcekeni akhulume family is always there abomthetho bakhona at least ahlalele peace of mind ayikhona ukuthi khongihlali engekho right ekhona ukuthi angikwazi lapho kuzaze kuphelele
hhayi-ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besilobaba umqondobazi Magonya lo mama osakhile liline uMadube lezi zingcwethiko zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
gcina amasiko wena.